Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseli mthwakazi ngolwesine mhla ka 27 kumfumfu 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Asikho ukuthi izimoto ukuthi azingene okungekho emthethweni ezimbabwe. So uspokesperson wemapholisa uyabhuqa esitsho njani and uyalyalisa.
Intatheli zindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurahundi uZenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa.
Uma ubalalelisisa bexoxa labantu bafona sangxoxo nje imeseji nje sekuyita kodwa banakho khona ukuthi kunansi simangakezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha esantini.
Uhulumende weSouth Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi amalwecatsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela esantini ngempelasonto. Iyaphambili imikhankaso yoketho lwamalunga ePhalamende oluza kwenziwa eMelika ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba edume ngokuqoqa amafilimu aveza uchuku lweGugurahundi uZenzele Ndebele uya kulandula ukuthi ubotshiwe izolo esetheswa icala lokutholakala elezimota ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi nguye owethule umbiko lo esithi uNdebele ubotshwe ndawonye lomunye umsolwa uHelfer Nkomo. Unyathi uthe ababili laba behluleke ukuveza amaphepha akhomba ukuba lezo mota ezivalisa iToyota Fortuner leToyota Raider bazingenisa njani elizweni. Kodwa eloba enkundleni yeTwitter uNdebele uthe lawa ngamanga aluhlaza ngoba kabazange babotshwe kanti njalo uthe akusiloqiniso ukuthi izimota lezi zatshontshwa. UNdebele uthe iqiniso ikuthi bayahlukuluzwa njengohulumende phezuliso weGugurahundi abawuqhubayo wobulawayo. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha lakhe uMnumzana Ngqobani Sithole.
Istatement samapholisa songcolisa uZenzele nomnye wakhe esithi malicious. Amapholisa afika kulontshwa into eGugurahundi ekhaliseni besithi bale-information yokuthi kunezimota ezatshontshwa eSouth Africa zaliswe eZimbabwe. Imota lezo azitshontshwanga eSouth Africa. Wona amapolisa ekuseni akonfirmile after an investigation ukuthi imota lezo zasuka eSouth Africa zabuya eZimbabwe ngama-TIP. Kwaso mota ezitshontshiweyo. And imota zonezo azisikho ukuthi zimota ukuthiwa zingene okungekho emthethweni eZimbabwe. So uspokesperson wemapolisa uyabhuqa esitsho njani and uyalyalisa ngoba wona amapolisa yiwo abaqinile.
Lithe se likuzwile ukuthi ababili laba kuthiwa babotshiwe kumbe bayadingwa laya emapholiseni lifike lathini kuwo njalo wona atheni la?
Sihambile emapholiseni sesibone i-tweet eka-spokesperson wamapholisa. Sasika sabuzwa ukuthi since ekuseni indaba leyo kuyakhulunywa kwatholakala ukuthi imota lezi kayisizo moto kuthiwa zitshontshiwe. Kathesi uspokesperson sebhala emini ukuthi uZenzele usebotshiwe kutshelwa zona ezimota amapholisa akokulawa afika athi hayi azizwa ukuthi ngendaba yonaleyo. So siphendulile futhi lesisemapholiseni. So it is not true
Kweta ucho kutika bazange baboche o zenzele ngicho uskulumeli sama polisi kutete ngapi po?
Uskulumeli sama polisi wazi kutete ngapi. Njalo okusithandisayo ukuthi isikhulumeli samapolisa kumele ukuthi nxa sisithi sifaka into kutwitter kumele kube yinto esiyiverifayileyo. Laba bantu abazange babotshwe, laba bantu ababotshwana. Iy'mota lezo abazikhuluma ngazo asizomota endlamacala.
Udaba lwegugurawundi lolu ilontshi okhuluma ngayo kayizange iphazanyiswe yini ngamapolisa?
Well, sabona nje sokungani sokulapha skimishes sokutshayiswa ntambama. Kodwa during the launch period, amapolisa asangaphazamisa. Kwakunamapolisa amaningi okudlula abantu ababebuye kulontshi. So, imota lezo ngabe vele zadlamacala wayezabotshwa khonapho. They knew ukuthi imota lezi because I'm saying ukuthi amapolisa kodwa bangabona imota ukuze baqale bayayidingisisa. Bengakabuyi ukuzobopha umuntu. So, ngabe bawenze umsebenzi ngendlela okwakumele wenziwe ngayo. Kwakumele ukuthi badingisise. Bengakabuyi bezokhuluma. So, thina we know ukuthi it's not about imota lezi. We know ukuthi it's about igugurawundi launch. Ngoba yikho okwakhangisela khona.
Ngezinye indlela amapolisa kawuthakazelela okwenziwa nguzenzele ngodaba lwegugurawundi.
Esithutha siyakubona lokho. Kufike kunjengoba kunjalo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqweta elimela intathelizindaba uzenzele Ndebele lomunye wakhe uHelfa Nkomo. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegugurawundi emhlanganweni oqhutshelwa koBulawayo owe-ASAGE Film Festival ngenjongo yokuphuma lezinqumo ezingaphathisa abathintwa ilumbhuqaswe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo munye wabaphatheke kulumhlangano ongumqondisi wenhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okucacayo ukuthi udaba lwegugurawundi okwenziwa zinduna asikokululungisisa kodwa iprocess eyokuzama ukulungisa ngoba udaba lwegugurawundi it's just a complex indaba enezinto eziningi-ningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama-chiefs ingavuka ilungisile. Hayi iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba abantu for i-documentation lani kodwa kuningi sibili ngoba kunengantu abakukhangeleleyo okungathiwa hayi uma kwenziwe so indaba leyabe isilungiswe ngayo okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo. Bathintela ngendaba yemigensi ukubana izinkokheli zemigensi kazikho involved khonokho ukuthi imigensi ayikho involved kunikeza abanye abantu ama-doubts ukuthi iprocess yangkhona uma kuyikuthi abantu bonke baba-affected but kula abanye asebethiwa ngaphandle kutshona kusuka kube le nto eziningi-ningi eziba yimbuzo lani kodwa mbona ngazathi bonke abantu bacina bevumelana ukuthi yi-starting point.
Kuya ke kube le nsolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwegugurawundi ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lomsebenzi wokwenza njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenze ngalolu daba.
Sezizimele zodwa azisoli uhulumende nje ziyatsho okungaqondanga lokuthi ngabe kwenziwa njani ikaningi-ningi ungakhangela kazisoli kuphela ziyatsho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje. Njalo kungayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo ngoba kaningi-ningi ngohulumende lokhu hambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi bale funding kodwa ungakhangela abantu abala funding abantu bayadubeka kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu elingakalungiswa yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungiswa udaba lombhoqazo. Sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubizwe yi-National Criminal Justice laye ode khuluma kakhulu ngodaba lombhoqazo ikhangele kakhulu entweni zememoralization. Silibhethu besiyingxenye yabantu odabe senza i-presentation ngemva kokusuka lapho sihambe safika eGadade sisiyakhangela iplakhi esegadade indala kodwa iplaki yangkhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamaNdebele labelongo. It's a details plaki, but iplaki langkhona besizama ukuqhathanisa amaplaki abekwayo izinhlanganiso lezigaba. Izikhumbula abantu abafa ngombhoqazwe vis-a-vis amaplaki abekwayo ngabelungu ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamaNdebele. Uthi amaplaki abelungu amile lanamhlanje, kodwa amaplaki abekwayo kathesi ayadilizwa. So ngenye izinto dasikhangela ukuthi kungabe kusichoni njengoba sisikhathini sokuthi kududaba lombhoqazwe kabantu abakhulume ngalo bekhululekile, ngabantu bakhuluma ngalo different.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu. Uhulumende wakwele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwecantsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela edolobheni leSantini ngempelasonto. Uhulumende uthe ingatsha lezi zibheke umumo ngeso lokhosi. Kusixwayiso saso, isigodlo seMelika kwele South Africa sithe amalwecatsha la aqoqa ukuhlasela lapho okulabantu abaningi khona. iNews 24 ibika ukuba kulombuthano omkhulu oqoqwa ngabathandana bebulili bunye eSantini ngempelasonto. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi, ukuthi abantu bathini ngalolu daba.
Abantu sibabona lapha ku-social media bexoxa beqinishota leyo meseji, bayababaza nje ukuthi hawu isigigaba mpela kanti sekutheni uzahlaselwa. Kodwa ngabananzelela nje kuyingxoxo nje, asibaboni bethithizele kumbe sibezwe sebengathi bangabantu abayithukileyo, bangabantu nje abamangeleyo ukuthi kanti kunento enjalo vele ekukhulunywa ngayo.
Akula yini abaxwayisayo ukuthi mhlawumbe kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva lokho?
Khona kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva kunesixwayiso ukuthi njalo, kodwa-ke mhlawumbe ngabe abantu bakuzwa ngohlangothi lwase-South Africa kwezokuphepha, maybe bebengakuthatha ngalokho kutatazela ukuthi sebekuzwa kuvelela ngapha. Ma ubalalelisisa bexoxa njeabantu bakubona sangxoxo nje imeseji nje sekuyitaka, kodwa banakho khona ukuthi kunansi isimanga lezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha eSantini. Kodwa-ke ma ususithi uyadingisisa akula ngengadingisisa ukuthi alimcimbi bani vele e-around iSantini eyazakalayo. Hhayi, akuzange kwaba nabantu abakhuluma ngemicimbi engathi cheni, kodwa phela imicimbi iningi nezindawo ezigcwala abantu lapha kubo-Santini and areas ziningi lase-Joburg, but akula muntu okhanyayo ethithi. Abanye baze bakwenza ukuhlaya mpela ku-social media bathi hhayi kusho ukuthi ma kuthiwa kusesantini wena kukhululeka hambe esantini futhi ziyakhipha bakutsha indiva nje. Yebo, khona kumele ngabe bakuthatha serious, but okunye singakuphinda ukucabanga ukuthi ngabe kuvelela kuyisixwayiso esivela ku-South African Security Services, mhlawumbe ngabe abantu bakuthethe ngokwethuka, maybe ngenxa yokuthi kule gama elithi America bakuthathela khatshana. Asazi-ke lapho ukuthi kungani abantu bengathi abathithibalanga nje, kodwa-ke hhayi yiyo-ke indlela abantu abaresponda ngayo. Kodwa sibezwa ku-social media esivame ukubakhontakta nje sibuzabuza lapha emapoliseni bathi hayi, into lezi ezinjalo zihlala zikhona ezama-security threat, obviously security services South Africa would have it under control uma betsho bona.
iSantini Mkhwanazi indawo le esingathi ilama western interest kakhulu, amabhanga nama-restaurant, indawo ezigcwala abelungu abavela phandle kwelizwe. Abantu abamnyama labo bagcwele yini kuleyo ndawo? Bayatholakala benyakazela lasemamolwini lapho?
Hayi, kudivadibene eSantini. Yebo, phela vele abavela kwezinye indawo ikakhulu ngaphandle ngaphandle kwelizwe yinye yezindawo ezikhethekileyo mpela ukuthi uma umuntu esuka esuka lapha khona enye indawo ezibalwayo uma usejohannesburg isantini kodwa babaningi abantu abamnyama futhi nezisebenzi nje imajority yazo ngabantu abamnyama okutsho khona ukuthi uma umuntu engakwenza ahlasele impela esantini uyabe sesilwa nezisebenzi uyabe sesilwa lo mphakathi wase-South Africa uyabe silwa nabo abantu abamnyama
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulowesilisa obegqoke iyunifomu yamasotsha odutshulwe walimala esigodlweni sakwele Russia eHarare izolo ngemva kokuzama ukuthathela unogada obelinde kulesi sigodlo umbhobho wakhe. Umsolwa uthwalelwe esibhedlela. INewsday ithi ibandla leZANU-PF selithumele amalunga alo emajele ukuyathengisela abasebenza kulolugatsha amakhadi alo ukuze babe ngamalunga lanxa nje umthetho ungakuvumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo. Ngiyajabula le audio mayingafundi. Yebo siyezwa abantu abane abaningi bayakhuluma ukuthi ama sanction akhutshwe eZimbabwe. Kulabo abantu abafakelwayo abeZANU-PF but sibona still lokho behlukumeza abantu, abantu bayachaywa okwenzakele ensiza beqanyulwa abantu, akulalutho, akulamuntu obotshweyo. Abantu beZANU-PF balezibha so abayekele kunjalo ivele silwiseni ukuthi iphume kuphele embusweni kungene inye kawani lokhu ukuthi sitshone sikhalele ukuthi bekhiphe ama sanction ayi angakhutshwa ahlale njalo.
Sayibonani sinjani, mina ngimusihle Kimberly Khumalo ophuma eNathisa eMatopo, ngifunda eWaitota High School ngo-form 4. Bengicela ukubuza ukuba amaphepha esokuthiwa alikhile sizaphinda siwabhale futhi kumbe kuzayenziwa njani?
Ku Studio 7 salibonani linjani basasazi labalaleli be Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Siyabonga ukusathulela izindaba ezimnandi eziphathelane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Ngikhuluma lo mlilo ophuma lapho wanyamalela khona uLobhengula esikhosini phela. Ye, mina ngizothanda ukuphawula ngezinto ezintathu ezimpili mayelana ngelizwe lakithi. Ngithanda ukuphawula ngabafundisi asebengenile ezindwa endaweni zepolitiki. Kanti i-oyili lamanzi kuhlangana njani? Ipolitiki le-Christianity ihlangana njani? Yini okwabo kwabaletha emhlabeni ukuthi bakwenze ukuthi bashumayele ilizwe likaNkulunkulu? Abakholwayo babhaphathizwe egameni likayisele lendodana, kodwa manje sesibabona sebebhizi ngepolitiki, yibo sebehamba phambili. Sikhuluma nje namhlanje nje bebekhankasela ukuthi izijeziso zenotho aziphele. Khona omunye ubhishophu lapho bathi Munyoni naye wayekhuluma, sekhuluma ekhulumela ibandla elibusayo. Yikho ngithi bangena kuphi, ngoba i-oyili lamanzi akuhlangani, abaphuma ezintweni zepolitiki. I think ekulensuku ezidlulile abakhona abanye abafundisi abake baboshwa, kodwa bathula bathi tu wanganakwenzakala ngalutho. Namhlanje sokubo yibo bafundisi osebebabeka phambili, kuyisimanga lokho. Phinde futhi mangazwe istatement esiphumileyo ukuthi kufanele wonke umuntu angene ezitaradeni, labantwana besikolo. Abantwana besikolo bangena kuphi kupolitiki?
Njani bantu abasithusizelani nachanya phila bantu. nami ngithi ngiyambonisa la ngibonise laba abantu bakasisi bantu bakasisi lo bani ngawina kuza nophi iliwina lapha ama election ngane ya next year angeke lilibuse lelo lizwe lelo angeke yini into eyenza ukuthi ushamisa ethi khona uthumela amazwi enduduzo umnakwakwa ngengane yakhe leshoni kuyikuthi yena uyisitha nga uhlukumeza ama-supporters e-CCC ngeke lapho likhohlwe liphinde nxa litshele ukuthi khona i-CCC isazophatha iZimbabwe angeke yinto engeyenzeke le kuzofana nje lo-2008 or 2009 na ngesikhathi esikathangirayo likhohlwe liphinde ngeke bafethi i-CCC liphathe lelo lizwe lelo laba bathi lizwe linqunywe wamana linqunywe once ngoba yinto ekulokha iyakulokha lasezulwini leyo tuthi izwe yeZimbabwe ngokuhamba kwesikhathi lizonqunywa ya ngisapoti iphathi nakodwa-ke laba abaselanale CCC nikhohlwe liphinde into elingeke lize niyibona ukuthi alibusa ilizwe leZimbabwe ngithi nami ngishiye lapho mbonge kuleyo ndawo.
Yes, salibonani, 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 bathwakaza bahle. Siyalibingelela lonke kundawo esihle. Ngithi phambili, phambili nge-MRP. Noma kabayithandi, noma bayayithanda. MRP phambili. Kuni bantu be-CCC. Nxa ungumthwakazi usahamba le-CCC, uyadlala. Thwela idonke ebolileyo. I-CCC le-ZANU-PF yinto eyi-1. Noma bona bengehlulekana ngoba bedonselana amandla. Kodwa ingqondo abanayo babekhangele umuntu wakomthwakazi, nxa bekhangele umuntu wasesindebeleni, iyafana, bamthandi bonke. Kwaye nalo mfana wena olihlanyisayo lo lokhu ehambe litshayisa, abanye baqanjwe izandla ngenxa yakhe. Umfana uthiwa nguTshamisa lo. Lazibonele silo lothokozani yonke into ayenzayo. Namhlanje khangela lo mfana athiwa nguSikhala. Ye, ukuthi Sikhala khona vele esishoni nakula muntu othiwa nguSikhala, ayikubona bemvalele kabuhlungu kangaka. Bamvalelela lona leli gama lakhe yena lwanu uSikhala ukuthi S-I-K-H-A-L-A. Akula gama elinjalo esishoneni wesindebeleni lo mfana. Cha, akazi lutho, ngabe kuthiwa yena nje uyabuya ngapha emandebeleni.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala umuntu oyedwa izolo ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zitshengisela kulelo lizwe zisola umbuso webutho. I-AFP ithi ugatsha lwe-Coast Guard kwele Italy luhlenge iziphepheli eziyinkulungwane 1000 olwandle lwe-Mediterranean ebezilubhekise ezwekazi lase-Europe. Siziphethe ngodaba lwe-Melika. Amabandla abalisa elibusayo elama-Democrats kanye leliphikisayo elama-Republicans aya phambili ngemikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwamalunga ePhalamende laweSenate olwama-midterm elections oluzaqhutshwa mhlaka-8 ngenyanga ezayo. Abanye bathi ibandla lama-Democrats lilakho ukulahlekelwa izihlalo eziningi kumadale womabili. Kepha abanye bathi akwaziwa okuyawela kona induku loxakuxaku. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekhona ngama-elections lawa or ukhetho lwama-midterms nganthiwa hhayi kuseku-tricky. Ngokuqala ngabo-June khonapho usususela ngabo June sesifika ngesikhathi zabo August September ama Democrats abekhangelelwa ngathiwa abezabusa isihlalo ezingathiwa zi 7 but ikathesi ngendaba ye inflation ukukhwela kwezinto emagrosa le petro le nhlala kahle nje ngathiwa sikhweli lephezulu inflation iku 9% okwathesi. So wonke ona lawa ama parameters ngathiwa ayakhombela ukuthi election lay is going to be decisive. Abanye bathi it's the most decisive election since the Civil War in 1861 to 1865. Ngoba into esizibonayo kathesi sibona ukuthi iRepublican Party ngathiwa isidabuka ngokwayo ngoba kule pro Trump le pro Republicans. But abaningi bangikhona ngathiwa bayasaba ukusukuma bekhuluma iqiniso ukuthi iparty le ayisoya kaTrump. So sesifaka wonke lawa ama observations yabona ukuthi ama Democrats ebese recover ngoba baphasa ama bills amabili eyayithwa hi Inflation Reduction Act lamanye ama bills ukuthi bancedise abantu ngendaba ezithize ezakathese ezibuhlungu. Sabona futhi ukuthi baphasa ama bills I think it was a presidential decree ukuthi abantu abahola less than 125,000 or 400,000 bakwanise ukubhadalelwa izikweleti zemali yesikolo ababehambe khona. Izimali zona lezo ngathiwa zaze zacitshwa. Kathesi asiboni kahle ukuthi kuzaphuma kanjani ngoba ama Republicans akhanya ngathiwa they are pushing izinto ezimbili in inflation yona lay le crime obutsotsi obuyenzakalayo everywhere ngoba khanya ngathiwa there is recklessness of law and order. So yinto egijima ngayo ngama Republicans. Lapha ama Democrats bakhuluma ngendaba zema drugs lani lezidakamizi eziningi. So ama Republicans bathi bona njoba bona bengafuni ukuvala ama border eMexico ikho okuyenza ukube lezidakamizi eziningi ezitradeni.
ePennsylvania kulomncintiswano obalulekileyo phakathi kuka Dr. Oz oyebandla lama Republicans lo Fetterman oyebandla lama Democrats yena oke watshaywa istroke. Babe le debate kuthangi ababili laba kwavela ukuthi uFetterman kakasili kuhle ngoba elokhu engenelisa ukukhuluma kuhle. Lokho ubona kungamphazamisa yini abantu begcine bevotela uDr. Oz ngoba bengasuthiseki ngempila kahle yakhe.
UFetterman was leading by 10 points but siyabona ukuthi kathesi usala nge 2 points. Mina mbona ukuthi it doesn't matter ukuthi uFetterman ubegula kanjani and then we are seeing impressive recovery ngoba ama stroke near fatal stroke are no joke. Siyabona ukuthi ayalimaza ukuthi ungakwansi lokukhuluma but yena wazama ngokwakhe even if it was difficult. So abantu kathesi mbona ngantha bagijima ngama policies e party yabo rather than ukuthi umbani okhona in the office. So ngibona ama races angkhona asiba close and I kunzima ukuthi sikhulume ukuthi ngobani ozanqoba khonapho.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Ebezihamba phambili intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurawundi uZenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa. Uhulumende wele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza katalala ukuze zivikele abantu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwe cacha adlulise amalawulo aqoqa ukuhlasela esantini ngempela sonto. Iya pambili imikankaso yoketo la malunga ePhalamende oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa wafast 7 na yimi untungamili Nkomo.